Umzamo sibili ongabu khona kodwa mbona kunzima ngoba amabhasi la e-public transportation awezupko awanelisi ukuthi athwale abantu ngendlela efaneleyo ngoba amabhasi angikhona malutshwana. So kunganceda mbijana kodwa vele okuqakathekileyo ukuthi ingabe bayavumela lalapha ama-private transporters ukuthi labo bethwale abantu kodwa okulandela nje COVID-19 protocol. So mbona yimizamo emihle kodwa kumele sikhangele okunye okunenge ngoba kwakhathi singasikhale eZimbabwe kulodubo lokuthi akula manzi. Ingakho ke abantu bayagcwala emalokitshini kuma-bowsers bedinga amanzi kakhulu endaweni eziningi kobulawayo. Yikho abantu abathelelana khona umkhuhlane khonapho kuma-bowser bedinga amanzi kumamakethi bedinga ukudla. So kunganceda mbijana nje kodwa ngibona kuyeke kuqadile ukubana kube lamanyathela amanye ikakhulu akhangele udaba lwe-transport lokuvumela abanye abantu ubana bethwale abantu. Okwesibili ukuthi abantu bebelakho ukuthi bethole amanzi ngendlela efaneleyo. Okwesithathu abantu bethole ukudla ngoba lokhu nxa kungekho abantu bayelokhe begcwala ngobuningi babo emadolobheni.
Sesikhangela ukuphathwa kwalabo abavela kwamanye amazwe, kuzasiza ngani lokhu?
Ngibona zani inyathela leli ngani lingcono mbijana ngoba esikhathini eziningi abantu kade sebethola umkhuhlane lo we-COVID-19 kuma-quarantine centers kade seminyana kakhulu. Labanye abavela kwamanye amazwe abangela COVID-19 kade sebeyithola khonapho. Uhulumende weZimbabwe kala capacity mbekenelisi ukubana akhangele kumbe agcine kuhle abantu abavela kwamanye amazwe. Bona yikho bethe kungcono ukubana abantu abangelama symptoms kumbe abangelampawu ze-COVID-19 bezihambele ezindlini zabo bebe ku-quarantine khona ngale. Ngibona ngilinyathele elihle lona le.